Ummeli weHarare North edalele parlamente umnumzana Rusty Markham webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhweze isicelo emthethandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwekulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Markham umnumzana Danford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethandaba weHigh Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters' roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters' roll.
Ukungezani lempumela yalolu daba sayidinga leyo voters' roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters' roll, njalo umthethandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters' roll le, kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC unkosazana Ellen Shiriedenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe, ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu. Umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasincedisa thina njengamabandla kumbe abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lona lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhuthangele ukuthi umuntu lo muntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni, ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo, kakho omunye yini okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho-ke lababelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elula yalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti-ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhitshiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela-ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba weHigh Court kusicelo sikaMarkham yehlule, kodwa abezeki bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.